iningi labalimi libiwa selaqeda ukugebha amagodi kaGatshompo uthi abanye lokhe bephakathi kwawo lumsebenzi. Labo asebaqeda abanye babo bathi sebelutholile usizo lwenhlanyelo lomvundiso kuhulumende ngaphansi kohlelo lwe-intwasa lokulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021 oluqale ngabalimi bemaphandleni. Umqondisi ohlangothi lwabalimisi emathebheleland North leBulawayo umnumzana Dumisani Mbiwanyoni uthi uhulumende uyaqhubeka ngohlelo lwakhe olwentwasa emaphandleni lemadolobheni.
Uhlelo lolu besiluqalise sikhangele abalimi bemaphandleni kuphela, kodwa uhulumende senanzelele ukuthi emadolobheni imisebenzi imlutshwana. Imuli eziningi ziphumile, ziyaziphume ngesikhathi izulu lisina, zilime umganga wonke lo, zizama ukuphandela imuli. Ngakho lo hulumende laye uthi hayi, asincedisana neni. Labo abazagebha amagodi, uhulumende uzabapha inhlanyelo lomvundiso wokufakala kulawo magodi, ukuze isivuno esiphuma lapho sibe isivuno esiphezulu. Bese sikhulekani sonke ukuthi izulu liqhubeke lisina ngendlela elitshengise ukuqalisa kwalo ngayo, sonke nisivune. Bese siqonqosela kakhulukazi ukuthi ekulimeni kwethu asilimeni emadolobheni endaweni ezivunyelweyo. Nxa sithi ezivunyelweyo, singabonana lobukhokheli bakhansila balezi ndawo lapho abatshengisa khona ukuthi lapha lingalima, labo khansili batshengisa ukuthi lapha esimake khona ngomdaka lomhlophe sihamba sipenda matshe lingadluleli lapho.
Unyoni uqhubekele phambili ethi abalimi abalima ukuthelezela labo bayatholiswa usizo ngaphansi kohlelo lwe-Command Agriculture besebenzelana lebhanga le-CBZ.
Sikhangele abalimi abalima bethelezela. Ikakhulu thina ngapha eMathebeleland siqina kulabo abalima bethelezela le ndawo ezinhlutshwane ezinjengabo lusule ebhinga ngale lapho esivame ukuthola izulu elilingana lezulu elitholakala kubogokhwe kushiya phezulu lapho esithi lanxa silime ngezulu sivune khona. Umlimi kumele abhalise kumlimisi indima esiyikhangeleleyo siqalisela ku-5 hectares kushiya phezulu. Usubhalisile balimisini, ibizo lakho liyahanjiswa e-CBZ, ibhange eliyilo esisebenza lalo ku-Command Agriculture. Basebe kubhalisa khona ngale, bakhangele ngoba ngase kusetshenzwa lamabhenki, sekusiba yindlela yokuthi ubolekwe phela okokulimisa. So kudingeka ukuthi bakukhangele Mandlovu ukuthi ungumuntu othembekileyo yini.
Ingcishi ezibona ngezomumo womkhathi zithi lonyaka izulu liyathembisa ukuba lingana kuhle, kodwa abalimi sebedaniswa intengo yenhlanyelo esikhuphulwe ngesilinganiso esikhulu kakhulu lonyaka. Umlimi wenkayi umnumzana Muhle Masuku uthi kunje abalala mali yokuthi balime lonyaka ngoba bengenelisanga ukuthengisa isivuno sanyakenye.
Abalimi bazathwala nzima kulo umnyaka ngoba sokuleminyaka emibili bengenelisanga ukuba lenzuzo emasimini, kusitsho ukuthi gabalayo imali esesikhwameni esingathi thina imali ebeyiweyo ngemva kokuthengisa kumnyaka odlulileyo. So ngaleyo ndlela kusho ukuthi umlimi akala mali. Abalimi phinde enye into ezima kakhulu ngeyokuthi baselwe zinkomo iminyaka emibili edlulileyo, abalakho abazinkomo ngathi lembuzi, abalakho abangakuthengisa.
Ukhansila kaward 16 elubhode ewange umnumzana Cosmas Makiposa uthi sebeyitholile inhlanyelo.
Uhlelo lukaGatshompo luyahamba kahle kahle sibili. Inhlanyelo siyiphiwe, le fertilizer sikuphiwe, besiloko sifundiswa ukuthi khona at least umanxa singayenza okoGatshompo lokho, oGatshompo bayagcina amanzi siyaluthakazelela lolu hlelo kakhulu.
Lo manje lolu hlelo luphazamiswa ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 osokubangele ukuba abalimi bathathe isikhathi ukuthola usizo ebhanga bethi sebesiyathenga inhlanyelo lomvundiso kumavinkili awempahla zokulimisa. Kuminyaka emibili emithathu edluleyo ilizwe belibhekane lendlala embi ngoba izulu belingani kuhle okuthiye iningi lisebunzimeni kuthi izifuyo lazo zicuba zingena madlelo lamanzi. Kunje abalimi abaningi sebeqalile ukulungiselela ukulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021 yikho sebehle bekhalaza kusese lesikhathi uhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bonke baphathise. Amavinkili athengisa okokulimisa abiza $35 amadola eMelika, $35 umgodla wamakilogram alitshumi i-10 kg, kuthi ngedola leZimbabwe ibiza $3,000 i-10 kg yomumbu. Umvundiso lamazambane awukatholakali okugoqela lenhlanyelo yamabele amancane ayiwo akhuthazwa ukuthi alinywe emhlubulweni weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.